Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthwakazi olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 19 kumabasa 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekweyo yokumelelayo. Uhulumende ayemthethwandaba ukuthi isebenzani sezikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixoshe umsebenzi, lazo zizivikele ukuthi zinike izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe-Health Services Board solumeme bonke abongi abakumpentsheni labakukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo.
Kuqakathekile ukuthi siqalise kakutsha ukuqoqa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance isizungule umkhankaso wokukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisela ukuvota ngobunengi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uthi uzahlangana leziphathamandla zeMelika kuliviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe-Health Services Board solumeme bonke abongi abathatha umhlalaphansi labakukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo abafuna uhulumende abakhwezele iholo njalo alungise lokunengi okuhluphayo ezibhedlela. Ngakwelinye icele inhlanganiso elwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association ithi iza kwelapha abantu kusasa e-Africa Unity Square eHarare kanye lasesithi olukobulawayo emini kusasa ngendlela yokusiza izigulane kungelambhadalo. Embikweni wethu le namuhla inhlanganiso le ixwayise abantu ukuthi babuye kumaklinika la begqoke impahla ezilombala omhlophe ngendlela yokubaxhasa ekutshengiseleni kwabo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Umumo ubikwa umubi esibhedlela njalo uhulumende uthi usebaxotshile bonke abongi abakhalale umsebenzi. Kodwa ingcwethi kwezemithetho yamalungelo ezisebenzi uMnumzana Davis Ndumiso Spanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi akukho emthethweni ukuthi izisebenzi zixotshele ugatsha olungasomqatshi wazo.
Akukho emthethweni ukuthi umuntu ongasuye namqatshi wabantu abaxotshe ikokokuqala. Zonke izisebenzi zikahulumende ukhona oziqhatshileyo ezikuthi ngesilungu yi-line ministry. Kodwa umuntu kaphongukuxotshwa nje kulalokhuyana okuthi umuntu kumele aqale anibe ithuba lokuzivikela ecaleni aletheswayo. Ungakhangela kuhulumende kulo statutory instrument 1 of 2000, ukhangele kuhlangothi lwamanesi kule code of conduct yakhona la elandelwayo, ukhangele ku-private sector kuma-companies or ama-NECs kuloluhlu lwemthetho elandelwayo. Akukho emthethweni ukuthi abantu bangaxotshwa ngokutshelwa kum-TV kumbe iradio kumbe okunye okunjalo. Lo lalowo muntu kumele abhalele incwadi eqondana laye ngoba waqhathwa eyedwa. Kuthiwe sivanisikwethe sicaleli nje umuntu abe lelungelo lokuzivikela.
Njengoba uhulumende esekwenza lokhu, kuyini okungenzakala lapha? Singabona bemusa emthethwandaba njalo bengangqoba kulolu daba.
Singazi ukuthi ngaphakathi bakhulumisane bafika ngakho. Kodwa nxa silandela lokho esikubona emaphepheni, abantu balelungelo lokuthi-ke baye emadali nxa sebebhalele izincwadi batshela ukuthi usuxotshiwe umsebenzi. Ngoba kwamanje nxa ungakabhalelwa ngumkhathi wakho wakubhalela incwadi yakho wedwa wathi usuxotshiwe, ungaza ukuthi wena usuxotshiwe. Into engenzakala yikuthi izisebenzi lezi zidinge amagqwetha kodwa ngokubona kwami angisiboni isiviko uhulumende alaso ngenxa yokuthi uhulumende kazange ethese laba bantu icala njalo kabanikanga ithuba lokuzivikela.
Kulungile ukuxotsha izisebenzi nxa sithi ziyatshengisela zifuna ukwengezelelwa iholo kumbe kukhona ezikwenze ezingalandeli umthetho.
Kodwa nxa zingalandelanga umthetho akusho ukuthi uhulumende laye ephule umthetho enze umathanda. Ngokulezi ndlela ezibekiweyo emthethweni ukuthi nxa isisebenzi sakho sesiye sakhalala umsebenzi okungekho emthethweni wenza njani. Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekiweyo. Bekumele laye uhulumende aye emthethwandaba ukuthi izisebenzi zami sezikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixoshe umsebenzi. Lazo zizivikele ukuthi zinike izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Kuyikuthi kungasiwana emthethwandaba lapho njalo zinqobe izisebenzi babiselwa nje emsebenzini kumbe kuba le ndleko zemali njalo labana abasebeqhatshiwe bona-ke
kuza kuya ngokuthi abawamelayo bacele ukuthi idale lenzeke. Bangacela ukuthi idale lithi kababuyele emsebenzini. Bangacela ukuthi hayi njengoba uhulumente evele ngasabafuni kubhadalane izimali ezithile sokuthi ngama-damage nxa bephumelele. Ngomthetho okhona kuthiwa lalowo oxotshwa emsebenzini kumele aphiwe i-retrenchment package. Sikhuluma ngomthetho owe-labor okhona.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda yingcweti kwezemithetho yezisebenzi obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yamabandla okholo lwesiKristu iChristian Alliance sisungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi njalo evote kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amakholwa eZimbabwe angakenelisi ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lweBVR lonyaka ukuba abakubone kungumlando omqoka ukuba bayebhalisela ukuvota bagcwalise ilungelo labo lokuvota. Inhlanganiso yeChristian Alliance isichaze ukuba basungule lolu hlelo ngoba bananzelela ukuba manengi amakholwa angabhaliselanga ukuvota. Umqondisi weChristian Alliance umfundisi uSensi Banda uchasisa isizathu sokusungula lolu hlelo.
AmaKristu eZimbabwe yiwo amaningi kakhulu, yibo abayenza ixuku eliningi elabantu abalapha elizweni lakithi. Ngakho kuqakathekile ukuthi kathesi njengoba lumsebenzi wokurejista abantu ukuthi bevota, kuqakathekile ukuthi alise kakutsha ukuqoqa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe eregister ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Namhlanje iChristian Alliance incedisa abantu ukuba bayebhalisela ukuvota eChelanyemba eKhezi njalo bakhangelele ukubhoda ilizwe bekhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota.
Sikhuluma kanje besisedolobheni laseWange, lemakhaya aseduzane laseWange. Sisebenzele kakhulu ngelanga leli eledlulileyo, sithwala abantu sisebenza lamabandla. Ikanti ngolwesine sizabe sisemaphisa eKhezi, singena yonke indawo yeChelanyemba, kuzo zonke izindawo zeKhezi, sincedisana labantu ukuthi beregister ukuvota. Sizasuka lapho singene kwamanye amadolobho.
Ilunga lebandla le-MDCT unkosazana Helen Mpofu omunye wabahamba befundisa lokukhankasela ukuba abantu bayebhalisa ukhuthaze abakukhefu ababengenelisanga ukubhalisa ukuba benze njalo.
IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe beregister ngoba lokhu kuvuliwe. Beregister sikhulule iZimbabwe.
IZimbabwe iphakathi kokubhalisela abantu ukuyavota ngaphansi kohlelo lweBVR oluqale ngomfumfu ngomnyaka odluleyo njalo lokhe luqhubekela phambili luza kuma ngemva kwesimemezelo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sosuku lokhetho. Iningi labantu liyehluleka ukubhalisela ukhetho oluzayo ngoba iningi labantu alilancwadi zokuzalwa kumbe izithupha. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yeah. Yebo mthwakazo muhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni usukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo sekhudaze ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu ngohulumende kanye lenkululeko yabo kungakhathalekile ukuthi bangumhlobo bani bakhuluma endimi bani ngabaluphi ukholo kumbe bangamalunga aliphi ibandla lezombusazwe kubika uEzra Chisaspanda.
Umoyo wethule amazwi la emkhosini wokunanza ilanga likazibuse esigodlweni seBrithani eLondon. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni someli weZimbabwe njalo umphathi ntambo weBrithani obona ngezwekazi leAfrika, unkosazana Harriet Boldin, lomeli weBrithani eZimbabwe unkosazana Katrina Lang, bebekhona kanye lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kweBrithani. Umnumzana Siphosiso Moyo uqonqosele ngokunanzwa kwamalungelo abantu.
As we gather here today, let us learn to cherish our freedom.
Njengoba sihlangene lamuhla, asifundeni ukuqhakathekisa inkululeko yethu. Sisenza njalo, siqhakathekise, sihloniphe lenkululeko yabanye. Laba abanye bengaba ngabavela elizweni lethu, kodwa belandela omunye wabozombangazwe, kumbe belandela olunye uhlangothi lwenkonzo. Kube njalo ngabakhuluma olunye ulimi olungasilo lethu, bevela kweyinye indawo engasiyo yethu, kumbe bengumhlobo ongasiwo wethu.
Umoyo uqhubeke ethi uhulumeni wakhe wenza yonke imizamo yokuthi asebenze lamazwe omhlaba ogoqela amazwe ake abuswa eBrithani awe Commonwealth.
Our national efforts impels us to seek full readmission into the Commonwealth of Nations.
Umvutho wethu njengelizwe sidinga ukubana sibuyiselwe kulo umanyano we Commonwealth of Nations. Ukuqinisa kwethu lokugcizelela ngokufuna ukubuyiselwa kulo umanyano omhlaba wonke. Ngiyalithembisa ukuthi umongameli wethu uzasebenza kanzima njalo yathembisa lokuthi bonke abantu ngasezweni lasekhaya baza ngena sibe sonkenini kuleyi internationally organization iCommonwealth.
Umeli weBrithani eZimbabwe unkosazana Katrina Lang uthi iZimbabwe ezawamukelwa ngezandla zombili ingacela ukubuyela kuCommonwealth.
Zimbabwe is not yet back in the Commonwealth.
IZimbabwe kayikabi lilunga leCommonwealth kodwa sibanqusile ukuthi beze kulomhlangano wenkokheli zamazwe alinhlanganiso. Uzaba kuhle ukuthi sizwe iZimbabwe ukuthi ithini njengoba sezwa umongameli wayo esithi ufuna ukuthi iphendukiswe kuhlanganiso yeCommonwealth. Inqubo ezikuyo iZimbabwe ukuthi icele okusemthethweni masinyane njalo sizasekela isicelo sayo.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe bezulo umkhosi ziveze ukujabula ngamazwi kamoyo zisithi lokhu kuthembisa ukuba umumo ungaguquka kwezombusazwe lakwezenotho nxa ilizwe lingadlelana kuhle lamanye amazwe. Omunye wabo ngureverend Spanda weMethodist Church of Zimbabwe.
Sizwile okukhulunywe nguminister of foreign affairs kanye lo mngane wakhe wangapha eNgilandi. Bonke batshengisa ukuthi balapho abasigcinele khona ekudwini esingakwazi ukuthi kuyini, but we want to give them a chance yokuthi sibone ukuthi bayakwenza kanjani. We thank them especially for promising us that there's going to be a level playing field kuma elections.
Iningi labantu belukulo umcimbi lithi ukukhuluma kulula kulokwenza njalo amazwi kamoyo mahle kakhulu kodwa ke kungenzakala na. Imela Studio 7 eLondon, ikamera mungu Ezra Chisa Sibanda.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzene bomama sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabongila bongikazi. Tumelani I text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abesigodlo sebutho lakwelemelika esePentagon bathi akula bufakazi obukhomba ukubana ibutho lakwelesiriya lilakho ukuhlasela njalo ngezikhali zalo ezilethefu kulandela ukuhlaselwa kwalo libutho lemelika ngomgqibelo. Kodwa bathi ibutho lemelika eleBritane leFrance azaqhubeka eqaphele ukuvimba lokho. Umnumzana Miguel Díaz-Canel usekhethwe ukuba ngumkhokheli weleCuba omutsha. Uba ngowakuqala ngemva kweminyaka engamashumi ayisithupha ukuba ngumongameli ongaphumi emulini yako Castro. UDiaz Canel oleminyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa nguye yedwa obencintisa kulesi sikhundla phansi kwebandla lamakomanisi. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa uzahlangana leziphathamandla zaseMelika kuleviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. UChinamasa useMelika khonapha eWashington DC lapho angena khona imihlangano ye-IMF leWorld Bank kanye labosuwabo bamazwe atshiyeneyo omhlaba. UChinamasa uhamba lequla eligoqela usibalo okhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank. Uthi iMelika kumele yesule izijeziso lezi kungakayiwa kukhetho. Kodwa iMelika yona ithi kusakunengo kumele kwenziwe nguhulumende weZANU-PF okugoqela ukuqhuba ukhetho ngendlela ecacileyo njalo ekhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule lelunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izijeziso zomnotho kudala sathi zikhitshwe kodwa ke siyananzelela ukuthi eziningi zangikhona ngama-targeted sanction akhangele iziphathamandla zeZANU-PF ezikade zisephula ulungelo loluntu zisenza ukuthi-ke abantu banyamalale, abantu bangavunyelwa ukwenza imihlangano yabo. Yikho sithi thina izijeziso lezi ziphuma hatshi ngokuthi uyacela kodwa-ke ngokwenza. Ngibona ingane kabenze ukuthi izijeziso lezo zikhitshwe ngezenzo. Bangasitshela ukuthi odzamara bangaphi, sivunyelwe thina ukuthi sikhankase siphume emsakazweni singaboni izikhava kuphela lathi safuna ukuphuma emsakazweni njenge-MDC Alliance. Ungenzi izinto ezinjazona lezo ngithemba la i-America izakhipha la ama-targeted sanctions. Siyavumelana sonke njengamaZimbabweans ukuthi ama-sanctions kasiwafuni kodwa-ke akube izenzo kungemazwi.
Baba Gawule, abantu abaningi bathi ukwesulwa kwezijeziso
kusezandleni zenu njengeZANU-PF. Okudingakalayo ukuthi nje lihloniphe amalungelo oluntu, lihloniphe umbuso weningi.
Ye, into ekhona ke ngameli ukuthi lapha mbona ngani iqiniso bathi likhulumeni linjalo sihlobo zami. Silungiseni ilizwe lethu ngokuthi sime ngeqiniso. Sithi lapho kubonakale khona sithi kubonakale, lapho kulungiswe khona sithi sivume ukuthi kulungisiwe. Nginanzelela ukuthi imbuquko ebekhona ngesikhathi uMnangagwa ethethe isihlalo sokuba ngumongameli waleli lizwe, kube le nguquko eningi kakhulu emele ivunyelwe ngokuthi isuswe ama-sanctions la akade khona ngalokho sokwenzakele. Ungananzelela ivila kwi-independence nxa ukhangelela izolo lokho othamisa babekhona phana lapo bekhulumisa kukuhle nje yonke into kusukela phana ngesikhathi uMnangagwa egcotshwa kuze kube lanamhlanje. Izinto azikhulumayo lento azenzayo ukhuluma khona okwabo akwenzayo ukusho kusithi-ke ngokunjalo bese sikhangela ukuthi hawu bakithi. Kanti manje ama-sanctions sengawani njengoba lakhathesa kulokhu kuthula kulungiselela ukukhetho, abantu bazikhulumela, abantu bazenzela imihlangano bakhululekile. Abantu kunje sikhuluma amabandlalana azombangazwe ngale sithi kobothotho ngabakhankasa bayenza into endi yabo bakuhamba indawo lapho abafuna khona bangena lapho abafuna bakhululekile futhi. Angikwazi ukuthi kanti shiwa osokungathiwa ilungelo loluntu elikhulunywa ngalo iliphi ilungelo loluntu olusadingwa ngalokho esesikubonile okuhle kangaka. Ngabe sikhuluma nje sinje siyasinadalala ngendaba yekheshi yemali khonokho kuyatshengisa mhlophe ukuthi kule sabotage ekhona kweyikhona eyenziwayo ngabomi ukuthi izinto zingalungi endaweni yemali.
Baba Ndlovu, yebo ukusilela kwemali kubangelwa izitha zeZANU-PF na kumbe kubangelwa ikakhulu ikuthi njengelizwe akukho okuningi esikuthengisa kwamanye amazwe okungasilethela imali?
Mina lokagawule sivumelana entweni ezimbili. Okokuqala sivumelana ukuthi ama-sanctions kahambe. Okwesibili sivumelana ukuthi uMnangagwa ukhuluma kuhle. Kodwa-ke sithi thina sifuna izenzo hathi amazwi. Ekukhulumeni uyakhuluma sibili uMnangagwa ama-sweet nothings okungatshintshi lutho. I-economy ilokhu isehla isiya phansi. Sithi thina uhlupho esilalo eZimbabwe kayisilo lokuswelakala kwemali, kuswelakala umaneja, kusenakala uplana, kusenakala umuntu ozenza izinto ziqaqe, i-economy yelizwe ithuthuke iphumelele, imali ibe khona. Ngenelisa ukuyayibhenka, ngenelisa ukuyayithatha, hathi ukuthi ngingayibhenka isingena emgodini kayisaphumi. Yikho esehlukana khona-ke leZANU-PF khonapho ekuthini-ke i-economy yona ngokwayo iyazisebenza yona. Singathi kufana le nature nje ukuthi isihlahla kumbe inhlanyeli ngaba phansi milela ikhule ithini la economy njalo. Kodwa-ke i-environment ekhona bayehluleka abeZANU-PF.
Kuyiqibe gawule,
ngifuna ukuqala ngibonge kubabazala iqiniso alikhulumileyo ukuthi ama-sanctions kumele asuswe. Alokhu ndithanda ukukubonga kakhulu Ndlovu, ngoba abaningi bakhona iningi labo abantu bakhona bavumi ukuthi ama-sanctions ayalimaza umumo welizwe ukuthi njalo akhona. Khonokho ndithanda ukukubonga kakhulu. Bese ngibonga futhi ukuthi hhayi uMnangagwa sibili ukhuluma kuhle kakhulu. Okukhuluma kuhle kuthi ukuthi akwenzayo yikwathi afisha ukuthi kwenziwe. Yikudiliza kulula kodwa kwakha kunzima. So ukwakha kuyathatha isikhathi, izinto ziyakhona ezinye zathatha isikhathi ukuthi zibe esemumeni ongcono. Kodwa ngabona kwakhathesa abantu beZimbabwe bangamnikelinye ithuba uMnangagwa ukuthi aqhubekele phambili emnike item leyi. Ngile qiniso kuningi aza kwenza akukhulumayo khonokho. Ukuqala nje kwe-MDC ukuthi bebakala lokhu lalokhu la yikuthi kujayelekile nje ukuthi abafowethu nxa sokusiyafika isikhathi sokhetho bayabamba lokhu, bebamba okugrawundi, bebamba lokwana, bebamba ukuthi hayi asiyali kodwa akubuye ngesikhathi esifaneleyo kodwa kungasilo khetho olulandwayo.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga leZANU-PF, obexoxa endawonye lelunga le-PDP, umnumzana Edwin Ndlovu. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lisanda kuvezela mgceke uMongameli Bashar al-Assad wakwele Syria ukuthi akuvunyelwa ukusebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo. Mhla zilitshumi lantathu kumabasa, amalunga amathathu ohlangothi lwezomvikela olwe-United Nations Security Council olwenhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ahlasela indawo ezitshiyeneyo kwele Syria lapho kuphehlwa khona izikhali zentuthu ehitshayo. Indawo lezi zigoqela lapho okulengcwethi ezilungisa khona izikhali lezi, okugcinwa khona izikhali zentuthu ehitshayo duza nedolobho le-Homs kanye lalapho okulemitshina yokuphehla izikhali lezi. Injongo yokuhlasela indawo lezi ngeyokuthi uhulumende kaAssad angenelisi ukusebenzisa izikhali lezi ebantwini abamphikisayo lokuphungula izikhali zentuthu ehitshayo ezingavunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni wonke jikelele. Amazwe ahlasela indawo lezi aceza indawo lapho okuhlala khona uZulu. Lokhu ngokwesibili ukuthi ilizwe leMelika lihlasele kweleSyria kulandela ukusetshenziswa kwezikhali zentuthu ehitshayo nguhulumende kaAssad. Ngomnyaka ka-2017, uhulumende kaAssad wahlasela abantu ngezikhali lezi endaweni ebizwa ngokuthi Khan Sheikhoun. Ukuhlasela okusanda kwenziwa lilizwe leMelika labangani bayo bekukukhulu kakhulu nxa sokuqhathaniswa lalokho okwenziwa ngomnyaka ka-2017. Umongameli Donald Trump wachothoza kakhulu ilizwe leRussia leIran esithi asekela u-Assad owahlasela abantu makhaza eDoma mhla ziyisikhombisa kumabasa. UTrump uthi wafa abantwana labesifazana ibutho lika-Assad lize lihlasele eDoma, ngakho-ke uthi bangeke bayekela u-Assad esebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Peta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi baza kwelapha izigulane eHarare eAfrica Unity Square kanye lakobulawayo esithi wolu kusasa. Inhlanganiso yeChristian Alliance ikhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.